kade sisangene izakhamisi zasesanyunya nabantu besikweni sivula indlu yokufundela abantwana esingathi nje abantwana abancane labanye abacwina kugredi ephansi nje abangaba bayekela isikolo kugredi 3 noma kugredi 2 ukwenzela ukuthi kuphakame imfundo ngoba imfundo yabo kayikho abanye abazange beke bena nasesikolo.
Singathi ke yikreshi yokuqala yini naleyi evuliweyo?
Yona yikreshi yakuqala ukuze siyivule.
Izabe ilabantwana abangaki?
Iyabe ilabantwana abafika 50. Babe bevela khonaphana ezakhamizini ezasancinyana duzani, imizi yonke khonaphana eseduzani babe bevela lapho. Abanye babe bengayisibo basesikhweni kuphela, kuyabe kukhona labanye abesintini abahlala la.
Ungathi ke kujoni khonokho elikwenzileyo?
Sibona kulusizo kakhulu ebantwini besikhweni. Ukube kungaba le ngqubekala phambili yokuthi abantwana bebethola imfundo labantu bethuthukele phambili. Ngenxa yokuthi imfundo iningi ekho lapha, kuba nzima ukuthi abantu bebe lempila kahle. Kuningi okushotayo ebantwini nxa bengala mfundo. So sikubona kuyinto engabi ilungile ukuba kwenzakala into enjengale.
Ungasitshela-ke ukuthi lifuna ukuthi kubhalwe-ke lokhu kuthiwa i-dictionary kumbe into ezinjalo kuhamba njani?
Okokubhala ukuthi kubhala ibhuku elingaba njenge-dictionary ngesiphoyiseni langesintu langesingisi ukuba abantu bebale nje bezwisise ulimi labo laba bengalahlekelwa yilimi lwabo. Lungasilahlekeli thina abantu abamnyama, singathi ulimi lwethu sonke ngoba ngolwabensundu. So kube silabo abe-State University bakubekile obala ukuthi hhayi sisalungisa ukuze singene edabeni lokubhala ibhuku. Kodwa la nxa lingaqondananga lakhona engikhulume ngakho okungaba li-dictionary, kuningi into ezingabhalwa ngabo abantu besikhweni. Kungabe yimpilo yabo ukuthi badlani, baphila njani, babephila njani kudala, okuyelula ingqondo yethu thina abesintwini ukuze siqhubekele phambili ngempilo engcono.